eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNhlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus.
Kufanele ukuthi ngabe umthethimula azame ukuthi imnele ndolo lwaneni ukwenzela ukuthi isiseyilana ingayikhatshana iphelele khonapho nje endalweni yakho lokusebenzisa ama-engcolela amatishu.
Ingcweti kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukunqabela indlala.
Ngiyakhuthaza ukuthi kunabo ndawo lapho ezinye khona abantu babalime inhlanyelo le evuthwa masinyane njengabo-beans njengeyawuthi.
Abantu bathi bayalamba okumangalisayo eZimbabwe.
Impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100, of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni ukuze, for example, i-prostitution.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yeWorld Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu kwele China. Omele inhlanganiso le eZimbabwe, uDokotela Alex Kasasira, utshele umsakazo weStudio 7 namhla ukuthi akukabi lomuntu okhanya elomkhuhlane lo elizweni kulabo abavela endaweni ezithiyeneyo kwele China lamanye amazwe osokuqhamuke umkhuhlane lo okhanya ungelapheki. Kulabantu abafika inkulungwane ezilitshumi lane, 14,000, abalomkhuhlane lo kwele China. Sokulabantu abalawo kwele Philippines, eRussia, eUnited States lamanye amazwe lapho osokuvinjwa khona abantu abavela kwele China ukuba bengangeni emazweni la. Ukuze sizwe ukuba abantu bangazivikela njani emkhuhlaneni lo, sixoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Elopis Banda.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho kithi lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathini, njalo kalihlangani labantu abaningi abaphapha bevela endaweni ezikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu, ye ukhona umkhuhlane njalo World Health Organization isibekile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima but ungethuki kakhulu, ungethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo utalisimelana nokuthimula, nokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, ungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo ukuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus yana aphuma ezandleni. Izigezelwane izandla kusatsho ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ukuthi ungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele ukuthi ngabe umuntu ethimula azame ukuthi imnele ndolo lwaneni ukwenzela ukuthi isiseyilana ingayikhatshana iphelele khonapho nje endalweni yakho lokusebenzisa ama-engcolela amathishu.
Ye, nxa sesikhangeleke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezixwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela lezo zixwayiso.
UDokotela Elopis Banda, ingcweti kwezempilakahle ezimele yodwa, sixoxe laye ekobulawayo. Ingcweti kwezokulima zithi kumele abantu eZimbabwe bahlanyele amabele atshiyeneyo njalo lotshani bezifuyo ukuze banqabele indlala elizweni ebangwa yikuswelakala kwezulu. Incwadi lezi zithi kunengi ongenziwa nguZulu ngesikhathi sokoma ongenza ukuthi abantu baziphilise, hatshi ukuthi bamelele ukudla okuphiwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa. Enye yezincwadi lezi ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology obona ngendlela ezibalulekileyo zokuhlenga abantu okubizwa ngesilungu ngokuthi i-disaster management.
Isikhathi sesomiso phakathi kwesikhathi kumele sibe sithola izulu kuyanda esikuthi ngama-mid season dry spells, ukuthi ngxa phakathi kwenyanga kaJanuwari uZibandlela kumbe uFebruwari sithole ukuthi akulazulu ngithi izilimo bese zithitha lithi selithiya kuizulu sokuthile emasimini. Konke lokhu kuzahlala kukhona, kuzabe kuthiyana ngeminye iminyaka kube nganeno, kweminye iminyaka kube sezingeni eliphezulu, ngoba yinto osokumele siyamukele ukuthi sesizaphila lakho. Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemathepheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma.
Nxa ukuthi ukhangela ukoma okukhona ukuqaliseke iminyaka le edluleyo, singathi ungathi lokhu kuwesi kulokunye kwakho kwakubona empilweni kumbe kume njani?
Yes, ke saba lesomiso ngabo 1981-82 khonapho, saba lesomiso esifanayo pose ngo 91-92 le minyaka leyana o 2007-2008 kuye kwaba le ndlala enkulu pose igoqele ilizwe lonke. Kuyabe kulokhu kusivakatshela nje koze ngemva kweminyaka emine emhlanu siyaba lesomiso esiphezulu. Kube sokuthusa nje ukuthi kwesinye isikhathi iminyaka endlala ibisilandelana ibe mibili emithathu, lapho-ke kusuka kudale ubunzima ngoba amandla okuthi sisukume aba malutshwane. Kanti-ke kungaba ngumnyaka owodwa hhayi uyakhube kuvuke masinyane, kodwa ingalandelana ibe mibili emithathu lingane ukuthi izulu ugcina kuyukuthi impahla yonke ebesilayo isilahlekele, ikakhulu ngasifelwa izifuyo nokuswelakala kokudla. Kwesinye isikhathi kuthina kusenza ukuthi uyagcina usuthengisa ikhuba lakho olima ngalo, kumbe uthengisa impahla eyinye eqakathekileyo empilweni kwakho, usuzama ukuthi uvale isikhala esesivulekile ngokuswelakala kokudla.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyoni obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende ole-Agricultural Technical and Extension Services. Wamanje-ke sesilinika-ke uNumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolishini leNational University of Science and Technology.
Indlela leyo enkulu leyo isilimazela abantu. Ngiyakhuthaza ukuthi kube kundlela lapho izulu elina khona, abantu babalime inhlanyelo leyo evuthwa masinyane njengabobudingi njengebeyimiyawuthi kuyavuthwa masinyane konkuyanga kuyezela ukuthi at least okutholakalayo kuncane kutholakale. Abantu bayalamba ngithe bahlakane ngelanga number 2 abantu sebelindele lelo hlelo le-WFP okuphela uzanika abantu okudla ngithole semadolobheni kubi kakhulu.
Nxa sesikhangele-ke uhulumende ujala ukukhuluma ngokuthi abantu bahlanyele izilimo ezingani zivuthwa masinya, kodwa bakwenzi khonokhu kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenzi khonokhu? Ndlovu,
ngibone ngani imeseji mengithi ukwenza kwahulumende kungabe kungamotivate abantu emakhaya ukuthi bakhangele lezo zilimo ezivuthwa masinyane. Yebo, siyakubona ukuthi nama-NGOs kazihlabela leyo ngoma, kodwa sibona i-uptake yelelohlelo incane kakhulu. Why? Ngoba abantu maybe ngabakazwisisi, basadinga ukuthi bazwisise ngamandla. So kuhle sihlabele sikuhlabele sikuhlebele maybe futhi sigcine sesithi akube ngumthetho ukuthi odola kela elima umumbu etezi aboshwe nokubotshwa. Nangokusho ukuthi impethe ngomumbu lapho umumbu ovuma khona, but lapho umuntu okulomdela avume khona kalima isilimo esinjani esivuma leyo ndawo njengendawuthi njengebele.
Singathi kumbe okunye okwenza ukuthi bangalimi ikhonokho okufunakalayo okukhulunywa ngabantu abazingcwethi kwezokulima kwenziwa ngokuthi abantu engxa yabasakudli konke lokhu, akunjalo baba Ndlovu?
Kuyinkinga waye bengakudli ngoba safundisa ukuthi sidle khonokho okuthiwa ngomumbu ngemva kweminyaka eminingi kusukisela even before independence. Khonokho ngiyakunanzelela, kodwa ungananzela sekuthethe o-H I V AIDS ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukudla kwakudala yikho ukudla. And sesikhonjiswe ngabantu abavele emazweni akhatshana ukuthi khonokho besikudla endulo yikho okudla okugcweleyo okuhle futhi njalo. Ngiyananzela ukuthi abantu sengamavile of course ukuthi bayebhula umyawuthi bayokhipha emasimini bathi aluma kota kangana Botswana ivele liyahlanyela enyawuthi uyahlanyela zikhona indlela ngeqiniso ukuthi even lama university angakhipha inhlelo zokuthi bakwanise ukugiga enyawuthi kubuke ukubona ngezela ezingezabe zibanga lokuthi abantu balunywa abantu abayothanzi ngoba bathi kuyalumba kuphela nje zi.
Umnumzana Everson Ndlovu yincwadi ebona ngokuhlengwa kwabantu eZimbabwe ngesilungu okubizwa kuthiwa i-disaster management. Kusenjalo abantu abalemisebenzi etshiyeneyo labathenga bethengisa impahla bathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe lokoma elizweni lonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abalamba emadolobheni bethula izigidi ezimbili 2.2 million. Abanye ngabasebenza kuhulumende lemafekthalini njalo labathenga lokuthengisa impahla emigwaqweni. Omunye wabaswelayo ngumnumzana Mathew Sithole ohlala eGambuzuma.
Becabanga ukuthi vele njengabantu abahlala lapha kuma urban areas abantu ayisebenzela bona behle besincedise manje ukukhanya vele kabasakwanisi labo ukuthi besinikeze imali owama salaries owama wages alright even ama school fees abanye abantwana bethu kabakahambi besikolo ngendaba naleyo ukudla kwankuna sokuhlupha inyama ngokwayo vele asakwanisa ukuyithenga ukudla njengesingwa asakwanisa ukuthenga amafutha ngokwawo asakwanisa ukuthenga ukulima kwankuna njengoba ubona vele into yelinino leyo akusela vele emasimini akusela izinto so akusela lutho vele empileni lapha so sibona vele izinto sezinzima lapha eZimbabwe asikwazi ukuthi uhulumende uzosenzela kanjani ukuthi elungise into leyo masinyane
baningi abathwele nzima njengaye. Umnumzana John Benure ohlala eWarren Park 1 eHarare uthi ubunzima obuselizweni sobusenza ukuba abantu bahambe emisebenzini yabo ukuyadinga ezinye indlela zokuphila hatshi okumele bakwenze emsebenzini lowo.
Amasebenzi ahambe emsebenzini ukuyisebenza bahambe kedinga imali ngezinye indlela zabo for example yabachaya ama-consultants London ukuthi baphile ngoba imali yabo kayikwani so bagcina bachaya ama-consultants bagcina badu all the other things bahamba emsebenzini ukuthi ibhathi kuphela.
Umnumzana Kutsayi Ruziwe uthi impilo enzima kakhulu eZimbabwe.
Imali zokulima bayatshontsha imali engakahulumende bethi ngeyabo futhi imali eziphiwa abantu eze-social welfare abantu kumele bathole lezi mali kodwa ngabazitholi ngitsho.
Esinye sakamuzi seHarare othe igama lakhe ngufarayi uthi abantu abaningi sebethembele uNkulunkulu.
We just have to hustle day in day out.
Kufuze sidinge imali amalanga wonke akula okulungayo wonke umuntu uyakhala kuNkulunkulu phezulu ezulwini siphila ngomusa weNkosi.
By the grace of God.
Osakhulayo uLamek Mandevu uthi abantu kumele bazimisele ukuhambelana lesimo somnotho esibi eZimbabwe.
Things are not well, but it doesn't mean that an entrepreneur has to die because an entrepreneur is
ukuthi izinto zinzima siyavuma kodwa abantu abathengisayo siyacabanga sibone lapho umkhonomi oyakhona. Siyacabangela abanye ukuthi ilizwe liyanga. Ngikhuthaza abanye ontanga ukuthi silisane lokuyanga sonke.
Fight this poverty issue together.
Kodwa omunye umama osakhulayo uNkosikazi Faith Murewa uthi abesifazane abaningi bathwele nzima.
Udubo lolu ayisikho ukuthi lutholakale ebantwini omama abasemaphandleni kuphela, nalaba abasemadolobheni labo baba-affected ngokuswelakala kokudla. For example, singathi impuphu kathesi yenza malini, yenza almost $100 of which abaningi bakhona abasebenzi. Yikho sesithola ukuthi abaningi sebegcina sebeziphosela kwezinye izinto ababengafuni ukuze, for example, i-prostitution, ubusela and all that. So khona kuyaveza ukuthi labantu abasemadolobheni labo baba-affected ayisikho ukuthi ngabasemaphandleni kuphela. And of which ma singathi akhangela abemaphandleni sometimes liyakwanisa ukuncedana izakhamizi and all that, kodwa ma sesikhangela emadolobheni kukalutshwane ukuthi omunye ekhangele umakhelwane and all that. So ngabe ama-organization bekhangele wonke umuntu not ukuthi abasemaphandleni kodwa behlanganise bonke abasemaphandleni labasemadolobheni.
Omela ugatsha lukahulumende bona ngabantu abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Clifford Madurira uthi bahlolisisa inani labantu abaswela ukudla.
Yes, we have started to identify people in every community.
Siqalile ukudinga lokubona ukuthi bangaki abantu abadubekayo emadolobheni. Sifuna ukuthi sibone ukuthi labo abasemadolobheni
banakekelwa.
Liyakhuphuka inani labantu abaswela ukudla emadolobheni lemaphandleni. Ngimele isithuto 7 seHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Siyasikhangela sibathelane la kwamanye amazwe ngamafitshane. Yes, yes, siyangele. Esiphathelene lamanye amazwe ngamafutshane. Uhulumende wakwele Malawi uthi uzavimba imigwaqo yonke kusasa eqonda edalele High Court, lapho kuza kwethulwa khona isinqumo sokhetho olwenziwa nyakenye. Wanqoba khona umnumzana Peter Mutharika. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu alwenzanga ngemfanelo. Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million kwele Niger, eMali kanye leBurkina Faso bakhala ngendlala enkulu okokuthi iningi labo lilakho ukubulawa yindlala. Sike sikhangele ke ezamasiko. Lingathola njani izulu kandaba lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke? Kubekela phambili ngodaba lomendo. Siyakwazi ukuthi kulamantombazana akhala kakhulu esithi asathola umendo ngenxa yokuthi amajaha kungani kasatholakali. Lamhlanje ke ngilo mfundisi kumbe ngithi uapostle Midian Dube. Baba Dube, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga Dube, kunjani my friend?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ye, nathi udaba abantwana bayakhala laba abasakhula abangamantombazana bathi umendo awusatholakali. Kuhamba njani Dube?
Kulama-problems ambalwa Dube engakhuluma ngawo. Okokuqala ukuthi obaba abekho ezindlini, abantwana abangamajaha abakhulileyo okumele ukuthi bashade abanabantu ababakhokhelayo ukuthi baqiniseke kumbe baqinise indaba yokushada, babe yisibonelo ebantwaneni babo abangamajaha. So abantwana abangamajaha babhizi badlalisa abantwana babantu. Okwesibili okulusupho kakhulu, wona lamantombazana akhala ngokuthi imendo kayikho, udaba lokuziphatha alusekho. Umntwana oselungele ukubenda kumele ahambe njengomama, kumele ahambe njengomuntu osebe. IBhayibheli lithi othole unkosikazi, ngesilungu lithi he who finds a wife uthole into ende, kanti bangathi uthi othole untombazana. So kuthi untombazana umele athiwe alungisiswe abe ngumama okubonakala elungele umendo. Ayisekho leyo ndaba omama abasela sikhathi lamantombazana abo, o-anti abasekho, sengo-anti besilungu, akusela direction ebantwaneni abangamantombazana. So sokuzima, especially lapho ebhola esikhona thina Dube, abantwana babhizi baziphuzela amatshwala, balale ematshwaleni, yinto nje akuqedakani. Enamajaha amaningi
kukhuqulwa njani khonokho?
Kumele besibhekene ukuthi konakale ngaphi, indaba ilahleke ngaphi, ngoba i-church lesintu especially empilweni yoluntu akwehlukananga kakhulu. Kumele ke sibhekene ukuthi ngitsho nasezikolo, ngoba izikolo azimelanga ukuthi zifundise lokho engathi i-academics kuphela, but kumele kube lokubunjwa kwabantwana, lokubunjwa kobuntu, both amantombazana labafana, kukhulunywe ngendaba yokuqhakatheka komendo, ngoba isisekelo selizwe lonke, isisekelo segaba sonke yimizi eqinileyo. So nxa kungesena mizi kutho ukuthi ikusasa yabantwana, ikusasa yelizwe, ikusasa yendawo alikho. Kuzabantwana ikuthi kuzagcwala abantwana abangalaboyise, abazakhula bengala support, bengala direction. So kuney'nkinga eziningi ezivele kungashadweni like kungashadini kwamantombazana lamajaha Dube.
Ye, ngamafutshane sibili kakhulu, akuvale khonapho Baba Dube.
Umuli Dube ake zibuyele emulini yakudala, abantu bachithe isikhathi labantwana babo, baba bachithe isikhathi lamajaha, omalume labo bangene bakhulume lamajaha ngokuqakatheka kokushada, o-anti labo mama bahlale phansi labantombazana bakhulume ngokuthi intombazana iziphatha kanjani esilungele ukushada. Ngeke ulale etswaleni u-expect ukuvuka ushadile. Abanye ngabangena echurch umuntu abesesiba spiritual kakhulu, abakhohlwa ukuthi kushada nakulani lokuthi ube ngcwele ngcwele kakhulu.
Ye, sithathele leli thuba ukuthi sibonge umpostoli uMidian Dube. Baba Dube, sibongile, ungadinga kusasa.
Siyabonga Dube baba.
Siluqhuba lapha ke udaba lwethu namhlanje.
Elamanyama sinamasiba yawagcina masiba.
Womanje ke zonke isikhathi sabatsha silo Mike Hove.
yebo mthakazo omuhle zimpapo omuhle yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sixoxa lo iphithule maphosa owebandla elezaphu siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule lapho sixoxe lomnashe mtutsa owebandla elezanu PF siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni awusitshela umbono wakho malana ngalokho okwethulwe inhlanganiso e-Transparency International besithi akukatshintshi lutho kweleZimbabwe nxa sisixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyaphila buti Mike, ngithande njalo ukubonga ukwemukelwa kuhlelo lwanamhlanje. Utshintsho lube khona but for the ways endabeni ze-corruption. Masibheka into zonke nje eZimbabwe ukuze uthole basic service kumele umuntu eqale esokole eze efike esigabeni sokudedize ukuthi ethole i-service.
Uyazi maphosa elizweni kule board yona elenjongo yokulwisana ngaloludubo lwenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kodwa ingcwethe ezitshiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngaloludubo. Wena ukubona njani lokhu?
Constitutional and on paper Isaac i-organization enhle kodwa ekufakeni abantu abarani Isaac kulapho okwawonakala khona ngoba sibona uMnangagwa efaka abantu ngokwazana nalabo sibona isihedwa ngosikazi ka General Sibusiso Moyo Always Mathanda Moyo on his own konoko nje uhle kuyicompromise Isaac ngoba asithini ubaba uMoyo utholakala emele investigate Isaac ngibona ngani into ezabanzima for umama uthe investigate ubaba sibona njalo isetshenziswa kakhulu endabeni zombangazwe lapho esibona besethuselana labantu abangavumelani labo bechiya abantu amele investigate ngendawo ze-corruption.
Abatsha bebandla le-ZANU PF bona bathi ibandla le-ZANU PF liyazama ukulwisana ngenkohlakalo elizweni, ukubona njani lokho?
Akulanto abayaziyo ngaphandle kwe-propaganda ye-ZANU PF.
Kula bantu abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngeke alwisane ngalolu dubo ngenxa yokuthi amalunga akhe yibo abatshontshayo besebenzisa imali kahulumende okungekho emthethweni. Asizweni umbono wakho ngalokho.
Ukhona na umthakathi owakwamaphambi kwesigaba sonke waziqamba ukuthi nguye umthakathi oseqede abantwana babantu esigabeni? Yikho okufana le ndaba kaMnangagwa le government yakhe bethi bayalwisa i-corruption. Kunengi ama-past events e-corruption esiwaziyo e-involve ama-government officials.
Hayi, sikuzwile iphithule qibuhlelo uphosela amazwi wakho okugcina.
Okumele sikwenze njengelizwe ukuthi siqale ukulwisana le corruption into elula kakhulu. Isaac ayisebenze ngendlela emele isebenze ngayo. Okwesibili, Isaac ayinikeze wonke ama resources afunakalayo ukuze isebenze kuhle. Kumele njengamaZimbabweans siqakathekise ukuhlanzeka kwe-government yethu. Ngitsho njalo ngoba asikaze sikuqakathekise ukuthi siforce umuntu owakhizwa nge-corruption to step down from i-government esalinde ukuthi investigation yakhe yenziwe ngatholakale ngelacala esengaqhubeka. I think ngendlela lezi singaqala ukuthi sibe le effective way yokulwisana le-corruption.
Hayi, siyabonga iphithule. Sakazo muhle siluqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo iphithule maphosa owebandlele zaphu. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BigMyke3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubela phambili sikhangela okwenzakalayo elizweni okuthinta abatsha. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese luqiba ngo-9 PM kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ukwanele kwanamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Wamanje ke sizwe ubutuntukameli inkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi omuhle labalaleli abalaleliyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ke ngingakangeneli zini, ngithanda ukubonga bonke labo abathi intshumayelo zakho umsakazi, lo msakazo wenu ziyababuthisa. Singathi uNkulunkulu angabenzela kuhle bonke abantu bakhe labo abalaleliyo, njengoba ngisazi ukuthi abanye nje sebelalele okwalesi sikhathi. Namhlanje ke sizakhangela, njengoba ngangitshilo ukuthi ake sithi ukuyibuyelela indaba yokukhula komuntu opheleleyo njengamazwi esawathola kuLuka chapter 3 verse 52. Lapho sikhumbuzane okufundeka kanje, uJesu waqhubeka emhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Ngesikhathi sedlule sikhulume ngokuhlakanipha langokukhula komzimba womuntu, ukuthi ngokunye kwezinto ezibonakalayo kwezine ubana umuntu akhule engumuntu opheleleyo. Namhlanje ke sibumkhayela isiqembu lesi esithi uJesu waqhubeka ekhula nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Lapha kuthi ukuthi uJesu kakhulanga nje kuphela wahlakanipha waba lomzimba omuhle obukekayo, kodwa wakhula emseni wabantu lakuNkulunkulu. Nxa kuthiwa emseni wabantu lakuNkulunkulu, kutho ukuthi wakhula wamukeleka njengomuntu opheleleyo ozwisisayo. Njalo siyakwazi uJesu wayevele elemizwa njengabantu. Ukuba ukukhula emseni ebantwini kutho ukuthi kumele lawo uzibone uyingxenye yabantu abaphilayo, wenze lokhu okukhangelekileyo ebantwini, ube nomncedo emphakathini ohlala kuwo, ungaze wenza engathi ubuntu abusekho kuwe. Ngithanda ukuthi ke kulezi nsuku kulelela kithi sizwa indaba eziningi ezitshonisa umphefumulo. Ngidobhe enye yakhona le okuthiwa ngiyamabhemba. Into enjalo kayiniki umusa ebantwini, ngitsho abantu abanye sebephenduke baba zinyamazana, abasakwazi ukuthi baphilisane njengabantu. Besikwazi ukuthi bakhona abanye abalithi, abanye ukudla, abanye abangelathando. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi esibona ukubana laba abantu ubuntu abusekho kubo, uJesu wakwa nodumo emehlweni abantu baze bamdinga lalapho nxa engekho. Wena-ke nxa ungekho abantu bathi kube mhlawumbe ungulwane othi nxa ufika ebantwini baze bathi hawu savelelwa, kulanxa bebexoxa behleka kumnandi ungafika wena ngenxa yokuthi awukho emseni wabo, kawuzwisisani labo, ubone sebezithulela sebekhuluma ngamehlo, abanye bakhangele phansi. Ngobana bayakwazi ukuthi impilo yakho kayihlangani leyabo, awulathando, kawuziphathi njengomuntu. Abanye sezitho laba izikhundla ezinkulu lamabizo abasezibaba emlonyeni yabantu ngenxa abalamusa ebantwini. Abanye baphanjaniswa inotho, abanye njengoba ngisitho izikhundla. Angikhathali ukuthi isikhundla sikuphi, kumbe ngesombusazwe, kumbe ngesani, kumbe ngesechurch, kumbe ngesemsebenzini, banalo musa ebantwini ukuze ukhule njengomuntu opheleleyo. Zihlobo ezithandekileyo, asidingeni umusa ebantwini, sidingeni umusa kuNkulunkulu asiphathise ukuze sikhule sinjengabantu abahlangeneyo abapheleleyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo ingcwele, napha abantu bakho abalaleleyo banike ukukhula okupheleleyo, bathi nxa sebethole ukuhlakanipha bathole lokubana babe emseni wabantu, ukuzwisisana, ukuhlalisana, batholakale besemseni wakho. Silondolozo sigcine sila manje uzobona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo. Singakehlukani wothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inhlanganiso ye-World Health Organization iqhubekela phambili isebenza lohulumende weZimbabwe ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Incwethu kwezokulima zithi uZulu kumele ahlanyele amabele ukwenzela ukuthi anqabele indlala elizweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni wapha 6 ekuseni.